uTom Kiyakwa wobulawayo umnumzana Christopher Dube uthi umsebenzi wokwakhiwa kwegodini mall kuqhubekela phambili kakuhle.
Yebo, igodini siyaqalisa kulezinye izinto ezenzakalayo ngasese kulungiselwa ukuthi kuqaliswe, njengoba nje labona ukuthi abantu kumbe imijova sesayikhupha laphana egodini labathengisayo, sabafaka indawo esingathi ngezokuthi babe bekhona nje kwakhe sikusakhiwa okungaba we-15 months kusiya ku-18 months. Kodwa into ekhona nje ukuthi njengoba kade kulokhetho, nxa ngakulokhetho izinto eziningi vele into kazihambi kakuhle. Ngile themba lokuthi njengoba ukhetho seluphelile konke okade kusenzakala sokusegcekeni i-council sesilayo sesingaqalisa umsebenzi.
Ethi bangene umhlangano le-commission ebibambe idolobho bavumelana ukuba amakhansila agcotshwe ngolwesihlanu kuyona le iviki.
Izolo besile meeting ye-commission lapho esivumelana ekhona ukuthi amakhansila agcotshwe nge-Friday kumbe ngathi ngolwesihlanu. Ukugcotshwa abaza kwenza ngolwesihlanu ayisikuthi sebeqalisile umsebenzi. Sizamelela iviki elandelayo lapho kuzaba le first meeting khona yama-councillors. I-meeting yokuqala yama-councillors, special meeting yama-councillors, yikho lapho kuzakhethwa khona umeya lo deputy. Yikho engingakutsho kathesi ukuthi ama-councillors njengoba egcotshwa nge-Friday kumbe ngolwesihlanu kuzahamba njani ngaphambilini.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebhupra, uthi izakhamizi bese zimangele ukuthi kuthulisile kwenzakalani.
Lapha ngisikhuluma ngendaba yegodini, siyananzela ukubana abathola ithenda sathi sitshelwa lapha kwathiwa in the next 3 months sabona izosenzakala. Kodwa lingananzela, siyakubona ukuthi khathesi kukhanya indaba yegodini ibizithulele. Ama-residence amali kwenzakalani, abantu bemjova abakhitshwa bamali kwenzakalani, amavenda bamali kwenzakalani, asisakwazi ukuthi kwenzakalani. Loko ukuthi kuzungathi kuthiwa abantu bameli ukuthi kube le-council entsha, kodwa iqinisweni elikhona yikuthi nxa i-resolution yenziwe abantu banikwa ithenda, asiboni ukungena kwama-new officers, ama-councillors amatsha kutshona. So ke njengama-residence we are worried ngespecial abana. Sikhumbula futhi ukuthi vele kungakenzali khonoko kwadonsa iminyaka kuloyo khulunywa ngento engapheli into egodini. Sibona ngathi njengedorobho lwabulawayo kuyabisela intuthuko emuva. So ke sithanda ukuba nama-authorities baphumela abantu egcekeni. Nxa kuyikuthi indaba leyegodini labantu abala-capacity abahle bashiye eceleni ukuthatha abanye abantu, thina njengama-residence yikho sikujonga lesi sikhathi.
Umqondisi we-Terracotta, inkampani eyathola ithenda yokwakha egodini mall, umnumzana Thulani Moyo uphendule ucingo lwakhe ethi abazange bame ukulungiselela ukwakha, yonke into iqhutshwa ngendlela ababevele behlele ngakhona. Amalungiselelo okwakha igodini mall saqala. Izathi ingaphela ukwakhiwa imall kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimoto ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.